Ngeqiniso singabantu abalenhlanhla ukuba lapha lokhu kusa ukuphila emhlabeni ukubona esinye isikhathi esikhulu sephasika iphasika ihlezi iletha into eyinkazimulo kithi amathemba amasha futhi inkulu okunganani futhi nje lapho ngingena ekamelweni ngemuva lapho lokhu kusa omunye umuntu uhlangane lami futhi wathi Fowethu Branham uyazi usane oluncinyane kumbe umntwana omncinyane kumbe omunye umuntu wakhulekelwa eChatauqua umnyaka odluleyo owayemele akhutshwe inhliziyo yakhe la mavaluvu kumbe enye into ilungiswe kuyo wathi usane lwasiliswa futhi usesakhiweni lokhu kusa ngempela futhi uhlezi lapha lokhu kusa ngakho lokhu kuhle sizakuba lobufakazi obuncinyane obuvela kikho nje singakabambi enye inkonzo futhi singabantu abathokozayo nje khathesi ngizacela umfowethu Neville nxa engathola ukubala umbhalo kaMathewu kumbe uLuka ohodwa wokuvuka nxa ubukade ungakawubali ubalile na umfowethu ngakho lapho sisalungiselela umkhuleko futhi manje okulandela inkonzo kuza kuba inkonzo yokusilisa emva inkonzo isiphelile bese lisiya ke ekudleni kwenu kwekuseni khonake emva kwalokho sizaphenduka njalo ngehola lesificamunwe munye lengxenye futhi siqale enye inkonzo futhi ke inkonzo zokusilisa zizalandela leyo futhi inkonzo zokubhaphathiza zizalandela leyo futhi isikhathi bani esihle sobhaphathizo oh minabo ukuvuka yikho sibhaphathizwa ngenxa yokuthi wavuka njalo ngiyakhumbula singakabi le ndawo yethu yokubhaphathizela lapha ngangivame ukubahambisa phansi emfuleni phansi lapha ekuseni kakhulu ukusa okungathi kupholile kulomchazo futhi ngibhaphathize abantu phansi lapho emfuleni kulenye into ngakho leyo nje isikhathi esingcwele iphasika isikhathi esikhulu bengikhangele kumfowethu Pat Tyler ehlezi ngangapha bengikhuluma lomunye umuntu ubusuku obedluleyo ukuthi umhlangano wethu wokucina e-Oklahoma ngazama ngiyazama khathesi futhi ngiza kumemezela lokhu ukubeka eceleni kuze kuthi uNkulunkulu angibize ukuba ngikwenze inkonzo yami endala yokudalula ngoba ngicabanga ukuthi ekuqaliseni kuyinkonzo entsha ezayo ngobunye ubusuku kungela muntu okwaziyo ngakho ngakuzama phezu komntwana esiza kuplatifomu wayezelwe eyisiphofu usane futhi wayeyisiphofu ngokugcweleyo phose umfana oleminyaka elithumi lesithupha ubudala futhi khona ngokuphangisa nje waklabalala mfowethu Branham sengibona futhi lapho futhi uPat wayetha emile eduzane khona duze lomfana lapho amehlo akhe evuleka okokuqala empilweni yakhe yonke futhi khona ngiyathemba ukuthi lina elilapha lilokukhangelela okukhulu kanye lami ikhangelele olunye ulutho uNkulunkulu ukubana asenzele khona futhi asilethe phezu kwesinye isilinganiso kulaleso ebesikiso masikhothamise amakhanda ethu khathesi ukuba sikhuleke baba wethu osezulwini olomusa lapho sibuthene kulokhu kusa lapha ebandleni elincinyane eceleni komgwaqo silokubonga ngeqiniso ngawe ngalokho okukuchoyo kithi futhi ikakhulu kulokhu kusa waliphasika aluba bekungela phasika besingasoke sibe esimweni esikiso lamuhla leyo phasika yilokho okwaphawula bonke okwezithembiso zikaNkulunkulu waziqinisa kithi yonke into ake wayithembisa kwenziwa konke wabaqotho ngephasika ezinye zezinsuku ezinkulu kakhulu zokugubha umkhosi esilazo ngomnyaka futhi singacela Nkosi namuhla ukuthi ungaduduza inhliziyo zethu lapho sihlala silindele futhi singaphansi kwenkanelelo kamoya ongcwele owabuya ngemva kwephasika ukubuya ngaphezu kwenhliziyo zethu futhi lokusiduduza lokubuyisela ukholo lwethu ngezilinganiso ezinkulu ezilamandla ukuba singahamba impilo uJesu asimisela yona ukuba sihambe singakhulekela umuntu wonke munye lamunye futhi ikakhulu lalabo abavalelweyo futhi bengeke babuya ezinkonzweni noba ngaphi lamuhla uNkulunkulu ngoba labo futhi Maguti liphasika ibatholele iphasika eqotho ukuvuka empedeni futhi lempila kahle entsha abangakazi babe yazi ngaphambili empilweni siphe khona Nkosi maguti umthumayeli yonke inceku olayo emhlabeni jikelele lamuhla abagubha lesi sikhumbuzo esikhulu mababe lokugcotshwa lokuqina lamandla ukuletha emabandleni abo imvu elindeleyo ukudla lokho uNkulunkulu akubekele abantu bakhe siphe khona Nkosi siyalindela isabelo sethu ngokuzithoba ebizweni lenkosi uJesu Kristu amen ngizacela umfowethu Neville manje ukubala imibhalo yovuko Matthew 28 wathi ekupheleni kwesabatha emadabukakusa ngosuku lokuqala lweviki wafika uMaria Magdalena lomunye uMaria ukuzobona iliba futhi khangela kwaba khona ukuzamazama bomhlaba okukhulu ngoba ingilosi yenkosi yehla ivela ezulwini futhi yabuya yagiqa ilitshe yalisusa emnyango futhi yahlala phezu kwalo lokubonakala kwayo kwakunjengombane nesembatho sayo sasimhlophe njengongqoqhwane abalindi basebethuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazane lingesabi lina ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethele akakho lapha ngoba uvukile njengokutsho kwakhe wozani libone indawo lapho inkosi ebilele khona futhi hambani masinyane futhi litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo futhi khangelani uza kulandulela ukuya eGalili niza kumbona khona khangelani sengilitshelile basuka elibeni ngokuphangisa belokwesaba lokuthokoza okukhulu bagijima baya ukubikela abafundi bakhe futhi besiyatshela abafundi bakhe khangela uJesu wahlangana labo esithi salibona futhi basondela babamba inyawo zakhe bamkhonza khonake uJesu wasesithi kubo lingesabi hambani libikele abafowethu ukuthi baye eGalili njalo baza ngibona khona wathi sibehamba khangela abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyo sebebuthene labadala benza icebo banika abebutho imali eningi besithi galibo ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bameba lapho bonabelele futhi kuba lokhu kuzwakala kumbusi thina sizamncenga simvikele yena basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe leli lizwi landa phakathi kwabajuda kuze kube lamuhla khona abafundi abalithumi lalo baya eGalili entabeni uJesu ayebalayele yona futhi lapho bembona bamkhonza kodwa abanye bathandabuza futhi uJesu wasondela wakhuluma labo esithi wonke amandla aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni hambani ke lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana elikamoya ongcwele teaching them to observe all things libafundise ukugcina konke engililaye khona futhi khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni komhlaba amen engezelele izibusiso zakhe ekubaleni kwelizwi lakhe manje singathi simemezele njalo khathesi ukuthi inkonzo futhi lokwekuseni zizaqhubeka ngehola lesificamunwemunye lengxenye masinyane lapho sisuka kuleyi linkonzo yekuseni khathesi futhi ke siyibiza leyi inkonzo yethu yokuphuma kwelanga futhi thina silezinto ezinkulu ukuzibika kini mayelana ngemihlangano edluleyo futhi sifuna ukuthi wena ogulayo lohluphekileyo lonke lina ukubuya lokholo lokhukusa ukukholwa ukuthi uJesu owavukayo uyaphila lamuhla ukuthi ungofanayo njengalokho ayevele eyikho akazange aguquke lakancinyane manje ngifuna ukubala isibanga esincinyane sombhalo lapha esitholakala kusahluko 19 sikaJobe siqala ngendima 15 They that dwell in my house abahlala endlini yami, incekukazi zami, zingitshaya njengowemzini, sengingowezizweni emehlweni abo. Wabiza inceku yami, futhi kayizange ingiphe impendulo. Ayincenga ngomlomo wami, umoya wami mubi kumkami, ngisinengizo kubantwana benyama yami. Yebo, labantwana abancinyane bayangidelela, ngasukuma, basebekhuluma kubi ngami. Wonke abantu besifuba sami banengwa yimi, labo ebengibathanda sebengiphendukele. Amathambo ami anamathelana lesikhumba sami, inyama yami njalo ngiphephe manayinayi. Obani lesihawu phezu kwami, obani lesihawu phezu kwami, o lina bangane bami, ngoba isandla sikaNkulunkulu singithintile. Lingizingelelani njengoNkulunkulu, linganeliswa inyama yami? Oh, kungathi ngabe khathesi amazwi ami alotshiwe, oh, kungathi ngabe alotshiwe ebhukwini, aqotshwe edwaleni ngepheni yensimbi langomnuso edwaleni, kuze kube nininini. Ngoba ngiyazi umhlengi wami uyaphila lekupheleni, oza kuma emhlabeni, futhi lalapho emva impethu zesikhumba sezichabalalisela umzimba, kanti enyameni yami ngiza kumbona uNkulunkulu. Lo mina engizazibonela yena ngokwami, lamehlo ami azabona, hathi omunye, loba izinso zami seziphelile enkalweni zami. Ngizathanda ukuthatha okwesifundo lapho esitholakala kuluJobe 19. Ngiyazi ukhokho kulesi sikhathi waye njengalokho esiyikho lamuhla, wayekade esenkathazweni ezijulileyo, njengesikubiza ngakho amanzi aphakemeyo, futhi wayetshisekele insuku ezinengi. Wayehlala esilotheni, futhi wayezama ukuthola amazwi okumduduza, ezama ukuthola into eyayizamkhuthaza, lento eyayiza kuba induduzo kuye lapho ebonile impilo yakhe iphela kuye. Indawo yokuqala, wayeyindoda endala phose iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye ubudala, futhi wayechayiwe isandla sikaNkulunkulu. Manje siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wayengambambanga ngesandla sakhe, kodwa ukuthi uNkulunkulu wayevumele uSathane ukuba ambambe. UNkulunkulu kuphela ube labameli ukwenza izinto. UNkulunkulu efuna ububi benziwe, uyakhulula uSathane nje ukuba akwenze. Uthi nxa efuna obuhle kwenziwe, ulenceku zakhe azikhululayo ukuba zikwenze. Futhi uSathane wayebambe uJobe ngokwesizathu ukumvivinya, ngoba yena loNkulunkulu babe lempikiswano. Futhi uNkulunkulu watshela uSathane ukuthi ilenceku emhlabeni akekho onjengaye, loba yini engikuthoyo kuye uyakwenza, oyendoda epheleleyo, le ndoda elungileyo. Futhi uSathane wathi, nxa nje ungangivumela ngibe laye, ngiza kumenza akuthuke ebusweni bakho. UJobe, engazazi zonke izinto lezi zisenzakala, waletha ukhokho ebuhluphekeni okujulileyo, kukanti ngezinye indlela lapho konke kungasekho kuye, wayelokhe egcine indawo yakhe kuKristu. Ngiyazi umhlengi wami uyaphila, watsho. Manje siyabuya kulezo ndawo, sonke siyabuya. Futhi ngiyakholwa ukuthi lamuhla, ukuthi sibuthene lapha okwento enjengaleyo njongo efanayo, sonke sisesilotheni, silenhlupho zethu, lokukhwela lokwehla kwethu, lezikhathi zethu ezimbi, lemikhuhlane yethu, lezinhlungu zenhliziyo lokudaniswa kwethu. Ngakho siyabuya njengalokhu okwekuseni, lokhu kusa kwePhasika, ukuthola amazwi enduduzo njengoJobe wayezama ukuwathola ebanganini bakhe. Akula loyedwa wabo owayengamupha induduzo ngenxa yehlupho lwakhe. Babemcala ngokuba yisoni sensitha. Khonake phakathi kwalo lonke lolo hlupho, uNkulunkulu weza ekukhululweni kwakhe. UJobe wayebuza lapho esazi kungesimkhuhlane wakhe lamathumba akhe kuphela lenhlupho lenhlungu zenhliziyo ekulahlekelweni imuli yakhe lenotho yakhe yonke. Wayeseza kuthatha nje impilo yakhe, kodwa wayeyindoda endala eseluphele eminyakeni, futhi esazi ukuthi wayesiya phansi ethuneni, futhi esazi ukuthi wayekholwa ukuthi kwakulomunye umuntu owamlethayo emhlabeni. Wayengeke nje abuye lapha ngokwakhe, futhi wayesazi ukuthi wavela kubaba nomama, kodwa kukanti lo baba nomama wakufanele babe lomunye umuntu ukubaletha, futhi kwakuzahamba kubuyele emuva ekuqaliseni. Ngubani owaletha owokuqala oyedwa na? Futhi-ke wakumangala lokhu. Kuyinto eyisimanga ukuthi nanku ngilapha ngihambahamba impilo ephezulu kulalokhu inyamazana eyikho lempilo ephezulu kule mpilo yesilimo. Kodwa kukanti siyathola ukuthi wathi nxa isihlahla sisifa sizaphila njalo, futhi nxa iluba lisifa liza kuphila njalo. Kodwa wathi umuntu ulala phansi ukuyakhupha umoya, futhi ungaphi amadodana akhe abuya ukuzomlilela lokwenza inhlonipho, futhi yena akakuboni. Futhi wayemangala kuyeni okwakuluhlupho ukuthi uNkulunkulu uvumela impilo enjengaleyo iphile njalo njengamaluba lezilimo, kodwa umuntu angeke aphile njalo. Konke lokhu kwamhlupha, futhi nxa singathatha kulesi siphetho lokhu kusa, futhi ikho lokhu esikulandileyo lapha. Sizwile indaba yePhasika njalo njalo, futhi siyibala ngemuva laphambili, futhi lamuhla ekusakazweni kwerediyo uzakuzwa abachumayeli abehlukeneyo besondela kukho. Kodwa lokhu engikucabangileyo okweqembu lami elincinyane lokhu kusa, inkosi engiphe bona, ngizasondela kiyo ngendlela eyahlukileyo nxa ngingenelisa ngisiza endaweni yokuthi kungani sisiza kulezi nhlupheko. Kuyini okwenza izinto lezi zibuye? Kungani umKristu kumele akhathazeke? Kungani kungeke into yonke ihambe ngokupheleleyo kumKristu na? Kodwa akukwenzi, futhi siyakwazi, futhi kwezinye izikhathi sinezinhlupho eziningi lapho sisiba ngumKristu kulalapho siseyizoni, ngoba kulotshiwe zinengi inhlupheko zolungileyo, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. UNkulunkulu wathembisa inhlupheko eziningi, imizwa engajwayelekanga lezinto ezingajwayelekanga okuza kuba ngaphezu kokuzwisisa kwethu, kodwa kuhlezi kusenzelwa ubuhle bethu. Asingeke sikuzwisise, ngoba nxa singakuzwisisa khonake akusoze kube lukholo kithi. Singahamba ngokuzwisisa, kodwa siyakwenza futhi silakho, futhi siyakholwa ngokholo ilizwi lakhe ukuthi lizasebenzela okuhle. Nxa singakubamba lokho lamuhla ngalokhu kusa, nxa singakubamba lokho ukuthi inhlupheko zethu zonke, futhi akula lamunye wethu ovikelekileyo kizo, futhi nxa singananzelela ukuthi lezo zinto ngezobuhle bethu. Kulotshiwe kweminye yemibhalo eBhayibhilini ukuthi izivivinyo zilethwa phezu kwethu ziligugu kithi kulegolide ngokwalo, ngoba kunguNkulunkulu osipha izivivinyo lezi emva sisiba impahla yakhe, isivumo sethu, lobhaphathizo lwethu, lesithembiso sethu sokumhambela empilweni, khona-ke konke ukuvivinywa lokho okuzayo phezu kwethu, yekosiphelelisa okwenkazimulo yakhe. Yebo siletha endaweni lapho uNkulunkulu angazenza ngokwakhe abeqotho kakhulu kithi kulalokho ayeyikho ngaphambi kokuvivinywa kungakezi. Ngifuna ukuzihlanganisa kulokhu kusa loJobe ukuthi sengiphile isikhathi eside okweneleyo ukwazi ukuthi lelo liqiniso. Ngikubonile empilweni yami ukuthi isikhathi sonke isimo esikhulu siphakama esokuthi alingeke isibhode kumbe ngaphansi kwaso kumbe phezu kwaso, uNkulunkulu wenza indlela futhi iphume ikhazimula. Ngiyamangala nje ukuba umusa wakhe ukwenza njani, kodwa uyakwenza. Futhi kumbula ezintweni zonke lezi uSathane uyazama ukusenza sethule lokusiphazamisa ukusenza sicabane, oh kungani lokhu kwenzakele, kungani ngingazange ngibe njengalokhu. Ensuku ezindutshwane ezedluleyo lapho ngiphuma kwenhle kakhulu le ndawo emangalisayo engake ngayibona empilweni yami yonke, kwakuyisakhiwo esikhulu somfowethu u-Oral Roberts. Lapho ngibone lelo litshe lemabuli eliqinileyo futhi ingelafasitela kuyo loba ngaphi, kodwa ukuba salungiswa njani. Futhi ngike ngaba seHollywood, futhi ngike ngaba sezindlini zamakhosi, futhi ngibe sezindaweni zonke ezingaba khona hose umhlaba jikelele, nazo zonke ezibucwazicwazi izindawo ezithandekayo lekhaya, kodwa angizake ngibone ulutho loba yiphi indawo yokufananisa lakho loba ngaphi la kancinyane, ukuba incingo ezincinyane ze-aluminiyamu ziyeluka ingaphakathi ndawonye njani. Futhi angikaze ngibone ulutho oluhle kangaka empilweni yami yonke. Lapho ngihamba ngalapho futhi ngathatha izandla zami futhi ngahlikihla lezo nsika zamatshe le-granite elikhulu wonke esimweni sokuthathu sikaBaba, iNdodana noMoya oNgcwele, imidwebo egujiweyo kikho zonke izinto lezo. Ngangisanda kuvela kwekamfowethu uTommy Osborne futhi ngabona owakhe omkhulu umsebenzi olamandla lapho owenkosi. Mama ngaphandle ngakhangela ngemuva kuleso sakhiwo uthi ngacabanga, Nkulunkulu ngeqiniso sengibe ngumzenzisi, ngeqiniso sengibe umlahlwa kwenye indawo ngoba inkonzo zamadoda lawa zaphuma kweyami. Futhi ngacabanga yini mhlawumbe angithembeki Nkosi ukuthi ukungeke ungithembe ngento enjengaleyo, lamancane amadola amalutshwane lawo ongivumele ukuthi ngibhadale imikhankaso lezinto. Bathethi bazama ukungisa entolongweni ngakho kuthi kungani ngingumzenzisi onjalo, umbe kungani ngingumuntu ongathembakalanga kanje na. Ngangisesilotheni njengalokhu uJobe wasendulo ayeyikho, lapho ngimile phandle lapho nokungenelisi nje ukuthola ukuphefumula kwami obukhulu obunje ukuthi umfana ohawulayo owazalelwa emgodini okucatsha umphentekostali wayengeza futhi alethe lokhu kuleso sakhiwo esikhulukazi. Futhi ngacabanga, oh Nkulunkulu mhlawumbe anifanelanga, khona-ke ilizwi elincinyane lehla phansi kulawo makorido futhi lathi, kodwa ngiyisabelo sakho. Khona-ke ngacabanga, oh Nkosi Nkulunkulu, oh uvumele lokho kuhlale ngaleyo ndlela. Khona-ke Nkosi ngoba ngangingasoze ngibe lolwazi lokuqhubela umsebenzi omkhulu kanjalo, futhi ngingumuntu ongafundanga, kodwa ingqe kuphela uyisabelo sami ngimowakho, futhi ungikhokhele bengingeke ngizikhokhele, kodwa Nkosi ngikhokhele. Kungamahola lawo anzima asibandezela kulelo chebe chebe elingcwele. Kwakuse Bhayibhelini othi khumbula ukungenani ukuthi inkathazo inkulu okunganani uSathane angeke athathe impilo yakho koze kothi uNkulunkulu aze aqede ngawe. Akulalutho olungenzakala kuwe ngaphandle uNkulunkulu aluvumele. Akula kubi okungabuya ngaphandle uNkulunkulu abuvumele. Kothi kungokobuhle bakho ukuthi uyakwenza lokho. Kasicabangeni ngale lapho uzamxolo esiza ukuzobhubhisa umhlaba. Wawungeke ubhubhise uNoa. UNoa wayengeke abhujise ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayelomsebenzi kuye wokuba awenze. Olunye usuku phansi elizweni elikhulu ngaphansi kobugqili obukhulu kwakulabantwana bamaHebheru esibazi njengoShadraki loMeshaki lo-Abedenego. Futhi weza endaweni lapho okwakumele benze isinqumo ukuthi enye into kwakufanele yenziwe. Babe ukholo lwabo lwavivinywa. Futhi nxa ukholo lwakho luvivinywa khonake ungehluleki, hlala khona kanye lalokho okukholwayo. Futhi lapho ukholo lwabo luvivinywa, futhi baya eholeni elinzima kabayanga kuphela esilotheni kodwa bangena esithandweni somlilo. Kodwa uSathane wayengeke ababhubhise ngoba injongo kaNkulunkulu yayingakagcwaliseki. Babengangena phakathi lapho belethemba leli, ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Babengangena phakathi lapho belethemba leli lapha, siqinisekile ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukusikhulula kulesi sithando somlilo. Kodwa kungenani, kasisoze sikhothamele isithombe. USathane wayengeke abathathe, wayengeke agalulise uNoa kuzamxolo lowo koze kuthi injongo kaNkulunkulu isiqediwe. Wayengeke achise abantwana bamaHebheru kwaze kwathi injongo kaNkulunkulu isiqediwe. Wayengeke abulale uJobe ngamathumba lezinhlupheko kwaze kwathi injongo kaNkulunkulu isiqediwe. Loba izilwane zazingeke zimudle uDanyeli kwaze kwathi injongo kaNkulunkulu isiqediwe. Loba ukufa lokuluphala kwakungasoze kuthathe u-Abrahama kwaze kwathi injongo kaNkulunkulu isiqediwe. Futhi nawe akungeke kukuthathe kumbe kunithathe koze kuthi injongo kaNkulunkulu yempilo zethu isiqediwe. Ngakho sibuthana kusukela lapho induduzo. Futhi kungani uNkulunkulu evumela inhlupheko zibuye? UNkulunkulu uyabophela inhlupheko afake amatomu emlonyeni wazo futhi azenze zimlalele. Kothi lezo nhlupheko ziyaziletha ebudlelwaneni obuseduze loNkulunkulu. Kwakungasoze kube lomkhilo wamakhosikazi woze kubuye uzamxolo. Kodwa emva uNoa esebandezelwe phakathi kwesimilo leso ayekiso ukuba andende izinsuku ezingamachumi amane lobusuku esiphephweni lomkhumbi omncinyane uzunguzeka phezulu laphansi emanzini. Kwakungemva uzamxolo esephelile ukuthi wabona umkhilo wamakhosikazi okwesikhathi sawo sakuqala, isivumelwano sethemba, isivumelwano sesithembiso. Emva esedlule enhluphekweni khonake wabona isithembiso. Iyo indlela obona ngayo isithembiso emva usedlule enhluphekweni. Iyathanda leyo nkondlo kumbe ihubo, ngingathwalwa na ngiye ekhaya ezulwini embhedeni wamaluba olula lapho abanye balwa ukuze bathole umvuzo futhi bagwedla ulwandle lwegazi. Sicela induduzo lokuthula. UNkulunkulu usinika okukhulu angasipha khona izivivinyo lenhlupheko. Lokho kungcono kulenduduzo lokuthula. Induduzo zethu zingaphetheya nje komfula. Kwakulapho abantwana bamaHebheru bengeniswa ngamandla esithandweni somlilo phezu kwesinye sesivivinyo sabo esimangalisayo ukuba babona omunye onjengendodana kaNkulunkulu emile phakathi kwabo. Inhlupheko zabo zaletha indodana kaNkulunkulu imile phakathi kwabo emoyeni ukuphephethela khatshana umoya othisayo. Kodwa akubanga njalo baze bangena emlilweni. Ilapho wabonakala lowo mduduzi. KwakunguDaniel owayejongile enhliziyweni yakhe ukuthi akayi kuzingcolisa ngezinto zomhlaba, futhi wangeniswa ngamandla esivivinyweni ukuba wayeza kukhuleka uNkulunkulu kumbe ahambe ebhalwini lwezilwane. Kodwa kwakungemva ukutshisa sekuwokheni, futhi waphoselwa ebhalwini lwezilwane ukuthi emva kwalokho wabona ingilosi yenkosi imile phakathi kwakhe isusela khatshana leyo nsika yomlilo enkulu imile phakathi kwakhe lezilwane, futhi izilwane zazingeke zimbambe ngoba wedlula ekuvivinyweni lezilingo lenhlupheko, futhi wayekwazi ukuthi uNkulunkulu wakhe wayesenelisa ukumkhulula kulokho. Kwakungu-Abrahama emva esebone umhlabathi usiba lugwadule lendlala isiza, futhi uLothi wazehlukanisa futhi wehla phansi ukuyaphila kamnandi emhlabeni. Kwakungemva esezwile ukulila lokukhala kwabelusi bakhe kungelatshani bezinkomo zakhe, kodwa wahlala elizweni aliphiwa nguNkulunkulu, futhi wamtshela ukuthi ahambe kilo. Futhi njengalolo suku emva kokuvivinywa kwaze kwathi ukubekezela kwakhe kwaba sekuqineni, kwakungalolo suku ukuthi lapho emva isivivinyo sesiphelile wakhuluma ubuso lobuso lo Elohim phansi komokhi. Ngalolo suku kwakungemva kokuba esehlupheke izivivinyo zakhe emva esedlule enhluphekweni lezo ayekizo ukuthi uNkulunkulu wabonakala kuye ngesimo somuntu, futhi wahlala lapho, futhi wamtshela ukuthi wayechadile, futhi lebizo lomkakhe lalinguSara, futhi wathi umhlekile ethenteni ngemuva lapho u-Abraham ambiza khona Elohim. Kwakungemva kwesivivinyo lenhlupheko. Oh, nga ibandla lingavuka kuphela kulokho eliyilo lamuhla ukufumana ukuthi emva kwenhlupheko lezivivinyo lokuhlekwa lokwenziwa inhlekisa izinto ibandla elidlule kuzo ibandla lePentecost ukuthi sibona uNkulunkulu phakathi kwethu esenza izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso emva kokushikisha lenhlupheko zosuku emva konke sokwedlule. Konake sizambona uJesu ekugcineni. Uzabe engilindele uJesu omuhle kakhulu loqinisileyo esihlalweni sakhe esihle. Uza samukela ekhaya emva usuku solwedlule. Lapho kusasemini basisebenzeni onke lawa madoda amakhulu. Lokhu kungathatha okuningi kwenkonzo yethu yekuseni ukungena ekukhulumeni lokhu. Badlula ekuvivinyweni futhi babona uNkulunkulu, bedlula ekuvivinyweni futhi babona izingilosi, bedlula ekuvivinyweni lezambulo futhi babona izibonakaliso lezimangaliso lezinto. Kodwa akula lamunye wabo owabona lokho uJobe akubonayo. Onke lawo madoda emva kokubona izingilozi lokubona uNkulunkulu lezinto zonke lezo, abazange babone ulutho ukubapha amathemba ngaphetheya kwethuna. Kodwa uJobe wabona ukuvuka, wabona iPhasika, wabona into eduduza yonke inhliziyo. Onake lapho esekwenzile, ngabe amazi ami engabhalwa ebhukwini, uma engaqotshwa ngepheni yensimbi edwaleni. Bona khona yonke into yayisimphendukele. Abakhe lezakhe inceku zazingakhulumi laye. Umkakhe wayengumfokazi nango ehlezi esilotheni leso sivivinyo esikhulu, futhi ibandla labuya lamfulathela okwensuku eziyisikhombisa, futhi kungela muntu ongamduduza. Khonake wayemele ukuthi wabona umbono wePhasika lapho ememeza, "Ngiyazi umhleli wami uyaphila, futhi ensukwini zokucina uza kuma emhlabeni. Ngiyazi." Ngabe amazwi ami ayelotshiwe ngepheni yensimbi elitsheni Abe amazi ami engasoze acithe futhi ngoba ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila ngiyazi kuyini okwaziyo Jobe ngiyazi umhlengi wami uyaphila ngikela nanzelela hathi kuphela ukuthi kwakukhona obunye ophilayo kodwa waye ngumhlengi kuJobe Oh, ngalibusiswe ibizo lenkosi. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngiyingxenye yephasika, ukuthi ngiyingxenye yalolovuko, futhi siyingxenye yakho lokhu kusa, ngoba phakathi kwethu kuhlala lolovuko lwempilo. Lokho kuyikuthi umhlanganyeli owaletha iphasika. Ngiyazi ukuthi umhlengi wami kuyini okwaziyo angikucabangeli silokucabangela okuningi kakhulu lamuhla ngiyazi umhlengi wami uyaphila yebo mnumzana manje waye yini nxa waphila waye ngumhlengi kuJobe wami uqondane laye umhlengi wami uyaphila futhi kuyini okunye okwaziyo na Jobe kuyini owakubonayo kulowo mbono futhi ezinsukwini zokucina Uza kuma emhlabeni futhi lanqa impethu zikitha umzimba wami ikanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu lo engizambona ngokwami ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi uza kuma osukwini lokugcina emhlabeni lanqa izinso zami ziphela ngaphakathi kwami lanqa impethu zesikhumba zikitha umzimba wami ikanti enyameni yami ngizabona uNkulunkulu Ngalapho waba lombono omkhulu uDaniel wabona ingilosi abantwana bamaHebheru babona indodana kaNkuluNkulu uNoa wabona umthilo wamakhosikazi uAbrahama wabona uNkuluNkulu ubuso ngobuso kodwa uJobe wabona uvuko uJobe wakhangela phambili bonke okhokho labangcwele abakhulu beBhayibheli bakhangela phambili kulolo suku ngokuqiniseka ngemibono yabo Ngezambulo zabo ukuthi kuza isikhathi sovuko manje sibona imisebenzi emikhulu iqhubeka sibona amandla amakhulu kaNkuluNkulu sibona izinto ezinkulu ayengazenza awungeke ukhangele ilanga futhi ubekwazi ukuthi kayisiwo amandla kaNkuluNkulu aletha umhlaba lo uzingeleze lelo langa wawungeke ubone isikhathi sentwasa sisiza Ungabi kwazi ukubana kwakulonkulunkulu ungabona ukusiliswa kwamehlo ayisiphofu indlebe ezingezwayo yazi ukuthi uNkulunkulu kodwa aluba lokho kwakuyikho kuphela okwakukhona futhi emva sesifile sasingasekho kodwa uvuko iphasika oh yikho okwabeka uphawu into yonke uNkulunkulu ayithembisayo kwakuluvuko Futhi kwakufanele babe lokulethelwa ungakabi lovuko futhi ibandla lingakayenelisi ukubona amandla avusiweyo ngingakaboni inkonzo entsha ithatha indawo ngokwami ungakangeni ebudlelwanweni obutsha loNkulunkulu kufanele kube lokuzibethela kwakho ukuze kubuye uvuko kufanele sife emicabangweni yethu Sife ezindleleni zethu sife ezintweni zonke ezisigombolozeleyo sidlule kuzivivinyo lezinhlupheko ukuze sibone uvuko olutsha impilo entsha isoni singakabi kuKristu kufanele kubuye ukufa bese kusiza uvuko uAbrahama engakaboni uElohim kwakufanele kuke leminyaka engamathuni amabili lanhlanu yokuhlolwa abantwana bamaHebheru engakaboni indodana kaNkuluNkulu kwakufanele bangene esithandweni somlilo uDaniel engakaboni ingilosi kwakufanele angene ebhalini lezilwane uJobe engakaboni uvuko kwakufanele angene phakathi futhi alahlekelwe izinto zonke ayelazo kodwa ke ngombono wabona futhi nga uJobe ngombono wayengema wokuqina bangako phezu kwezithembiso nganganani thina okumele sikwenze emva uKristu esevukile kwabafileyo futhi waba izithelo zokuqala kulabo abaleleyo futhi wathumela emuva umoya ongcwele njengophawu lwesithembiso phezu kwethu ukuthi lathi futhi siphile ngoba Ngiyaphila, lani liyaphila. sibona ubukhona bakhe obukhulu phakathi kwethu usebenza usenza izibonakaliso ezifanayo lezimangaliso lezo azenzayo emhlabeni esinika amathemba futhi siyabuya ekuvukeni futhi ke bese silokhu sihlezi esilotheni sethu ngasisukeni esilotheni lamuhla ngombono omutsha lamandla amatsha lenhloso entsha yokuthi sibona uNkulunkulu emandleni akhe sibona uvuko lwezinto lusiza sisesikhathini sokufa sihlezi phakathi kweminyango yokufa izizwe ziseminyango yokufa iRussia isiyenze isikhali esitsha kathesi njengoba lonke lizwile emsakazweni lezinto abadingi ukuza lapha futhi badubule ngebhomba bangaletha nje into encinyane ngapha futhi bangene phakathi kwenhloli zabo futhi baphosele into encinyane kuloba yiliphi ilizwe wothi umuntu wonke uzakoma umhlubulo okwamahola angamachumi amabili lane wabuye ngalapho futhi lapho uvuka sokulom Russia ekukhaba emhlubulweni omlindi omkhulu weRussia ethatha ikhaya lakho ebamba umkakho iganyavu ephosela abantwana bakho phandle esitaladeni futhi ethatha ikhaya lakho bengakwenza abangeke balahlekelwe into eyodwa bakutholile akula muntu okwaziyo ukubana kuyini bona izinto zonke zisebenzelana phakathi kathesi bengasebenzisa lokho futhi bengakwesabi ngoba akula omunye umuntu olakho asikwazi ukuthi kuzabuya njani okuzathatha indawo kodwa sazi into eyodwa ukuthi sisesilotheni ilizwe lisesilotheni umhlaba usesilotheni futhi ngoba umhlaba usesilotheni ngiyathokoza sibili ukuthi umoya kaNkulunkulu ungabuya futhi singathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi osukwini lokucina uza kuma phezu kwalomhlaba ngolunye usuku uzabuya akumangalisi imbongi yabhala ephila wangithanda esifa wangisindisa engcwatshwa wathwalela izono zami khatshana evuka walulisisa ngesihle nini nini ngelinye ilanga uyeza oh suku lwenkazimulo kwathatha iGetsemane amathonsi egazi ephuma esikhumbeni sakhe ngaphambi kwalokho futhi wathatha ubuhlungu obukhulu beCalvary ukungakabuyi ubufakazi bukaNkulunkulu olaphakade ongavusa abafileyo wathatha iGetsemane leCalvary ukwenza iPhasika wayenza sibili ukuba abapostoli labo ngalokho kusa lapho bedangele kangako uPetro waze wathi ngidangele sibili ngiyakholwa ngizabuyela nje ukugola inhlanzi njalo ngizabuyela phansi ngimbonile babe lamathemba amakhulu futhi bakholwa futhi lento zonke waze kweza leyo ndawo enkulu emnyama kuyini uNkulunkulu ayekwenza wayeletha abapostoli labo esilotheni wayebaletha endaweni lapho ababeza ababeya kuba lokholo lwabo luqiniswe kibo futhi uPetro wathi ngimbonile esenza izimangaliso ezinkulu phansi eGalile kodwa oh ulele ngaphetheya efile futhi eqanda ethuneni ngiyakholwa ngiza kuya phansi elwandle lokhu kusa futhi ngiphosele imbule phakathi futhi ngihambe nje ukuyagola inhlanzi mhlawumbe ngingakhangela phandle ngaphetheya elwandle ngani futhi ngiza kufumana ngiyakhumbula ngimbona lapho esilindele okhunjini ngiyakholwa ukuthi ngiza kuya phansi nje futhi abapostoli bathi iyazi ukuthini ngiyakholwa ngizahamba lawe nje oh babe lihlaza okubala lwesibhakabhaka babe khale amehlo abo aze avuvuka ukuthi sikwazi njani ukuhamba kulezo ndawo ukuthi sikwazi njani sonke sijwayelane lezinto zonke lezo ngiyakhumbula lapho ngibeke omunye oligugu laphaya ethuneni ngaphezu koqaqa laphaya elibizwa kuthiwa i-Eastern kumbe i-Walnut Ridge Symmetry ukuba ngabe kanjani umntwana omncinyane phakathi lapho futhi ngangikhala engalweni zikamama ngaze ngakhala ngaze ngangenelisi ukukhala futhi ngangenze konke engingakwazi ngaze ngathatha umbhobho ukuba ngizame ukuzibulala nganyisesikhathini esinjalo. Futhi kwakukulelo hola ekamelweni lelo elincinyane phezulu lapho emadolweni ami ukuthi amazulu avuleka futhi ngambona emile lapho ebuhleni bokungafi. Kwakukulelo hola engezwa ngalo ingalo zakhe zisiza emahlombeni ami wathi, "Bheki, awuzwisisi, singcono kakhulu kulawe. Bona, kuthatha ukubethelwa, kuthatha ukuchobozwa kweluba ukukhupha amakha kilo, kuthatha ukuchobozwa kwempilo ukuba uthole okukhulu kulalokho konke okukhona." Yiso isizathu uJesu wakumele achobozwe ukukhupha lokho ayeyikho. Wayengeke ame ngaphambi kokubethelwa ethi wonke amandla ezulwini lasemhlabeni anikwe esandleni sami. Kodwa emva kokubethelwa wayengama futhi athi amandla onke emazulwini lasemhlabeni aphiwe esandleni sami. Kodwa koyeni okwakwenzayo wathatha ukubethelwa kuqala, wathatha ukuchobozwa nokudaniswa kwabapostoli babembonile umsindisi wabo lo ababemthandile futhi bambona evusa labafileyo ethuneni. Babembonile esenza lokho futhi bacabanga nango lapho elele eqanda ethuneni ngokwakhe lokhu kusa. Kwathatha labo bantu ababembonile evula amehlo eziphofu bambona esima lapho futhi bebona yona kanye imicabango eyayisenhliziyweni zabantu. Wayengakwazi kanjani babengathi ukuthi labo babebuya emva kwakhe wabakwazi njani? Kungani engazange abekwazi uJudasi? UJudasi wayezamthengisa. Kungani engazange abekwazi ukuthi amabutho ayesiza phezu entabeni lapho elezinduku lezinkemba lento yonke ukuthi bambambe? Nga wayengabona imicabango yabo. Bona uDeveli wayesebenza phezu kwabo ebabeka esilotheni ngoba babefuna ukubanika ubufakazi bokuthi ngiyazi, hathi ngiyacabangela, kumbe mhlawumbe kunjalo, ngiyazi, ngiyazi. Futhi khumbula, lezo zivivinyo zilethwa kuwe ngendlela efanayo ukuze ungathi, awu, mhlawumbe lokhu kuqondile, mhlawumbe umbhalo uqinisile, mhlawumbe ukusiliswa nguNkulunkulu kuqondile, mhlawumbe umoya ongcwele uqondile. Kodwa lapho uthola isehlakalo leso futhi usuke kuleso silotha futhi uthole isambulo sikaNkulunkulu ngobhabhathizo lukamoya ongcwele ungaklabalala, "Ngiyazi umhlengi wami uyaphila ngoba uphila phakathi kwami." Petro wathi, "Ngizahamba ukuyagola inhlanzi." Abapostoli bathi, "Ngiyakholwa ngizahamba lawe nje." Futhi lapho kwakusesilotheni sabo phansi lapho phakathi kwelwandle lohlupho luqhubeka ngendlela eyaye iyiyo. Futhi ngiyezwa umnye wabo esithi, "Oh, kungenzakala njani Petro? Kungaba yinto enjalo kanjani ukuba indoda enjengaleyo ingafa? Engabekwa kanjani ethuneni ngendlela ayeyiyo? Wayengema kanjani ukubavumela bemkhafulela ebusweni bakhe ukuthi basiphule indevu babeke umqhele lowo phezu kwekhanda lakhe? Wayengakwenza njani lokho? Oh, futhi aqhubeke enguNkulunkulu. Angikuzwisisi lokho nje. Oh, kuyikudaniswa bani? Futhi kungananzeleli wakhangela okhunjini uhlobo olufanayo lwesambulo uJobe ayelaso. Lapho babona lokho uJobe akubonayo iminyaka ezinkulungwane ezine eyedlulayo. Lapho kwema umhlengi ephila futhi emutsha emile okhunjini lomlilo ubasiwe lenhlanzi ephekwe kuwo njengalokho futhi wathi wabanxusa uJesu kuletafula eyendlaliweyo lapho abangcwele bakaNkulunkulu abadla khona. Uyanxusa abantu bakhe abakhethiweyo, wozani lizokudla ngemana yakhe. Uyabadlisa futhi aphe izidingo zethu zonke. Oh, khona kumnandi ukudla loJesu sikhathi sonke. Singakucabanga njani lokho ukuba wathatha njani lezo zinto ezinkulu ukuthi kanjani uPawuli umpostoli lo umpostoli omkhulu owayephakathi kwesikhathi sakhe senhlupheko lapho efakaza ukufa kukaStefani futhi wabona ubuso bakhe obuncinyane ukhangela ezulwini lamatshe emtshaya ebusweni futhi wakhangela phezulu futhi wathi ngibona amazulu evulekile ngibona uJesu emile esandleni sokunene sikaNkulunkulu wathi Nkosi ungabeki lesi sono ecaleni labo noPauli ebambe amabhathi ayembeke okwamaviki emva kwamaviki esilotheni ehamba muva laphambili waze ingqondo yakhe yayisingcolisiwe waze waba sendleleni yakhe esiya phansi eDamaseko ukuzama ukulwisa indlela yokuphuma njengomuntu esiya embodleleni yewhisky ezama ukucima izinsizi zakhe waye phakathi kwalokho lapho kusiza ilizwi livela ezulwini ukukhanya okukhulu okukhazimulayo kwathi Sawuli Sawuli kungani ungizingela na wambona wamnandelela ukuthi wayenguJesu owavukayo lo ayemfakazele esifa wavuswa njalo oh ngiyakhumbula impilo yami endleleni eya ekubhujisweni lapho ngisizwa ilizwi elimnandi uJesu ngangifile ngiyaphila kuze kube nini nini ngoba ngiyaphila ungaphila lawe njalo kusukela kuleso sikhathi ngibeka isandla sami kwesakhe ngamthemba ezindaweni ezinyama lapho izikhathi zibuya lapho engingaboni khona yipi indlela engihamba kiyo Ngilokhu ngisamethemba lonke ikholwa elingumKristu ufanele lifuqeke kulezo zivivinyo lonke ikholwa elingumKristu kufanele libekwe esilotheni ukuze abume lesehlakalo Yazi umhlengi wami uyaphila asizi lapha lokhu kusa ukuzohlala nje futhi sikhulume ngodaba lwembali okuliqiniso konke kodwa asiza lapha lokufakazi lokhu kusa ngiyazi ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ngiyakwazi khona ngaphezu kwethunzi lokuthandabuza ngiyazi ukuthi wavuka kwabafileyo futhi uphila ngaphakathi kwami lamuhla ungowami futhi ngingowakhe Indlalifa kanye laye embusweni kaNkuluNkulu iphasika iphasika iletha into enkulu ukuvuka ithemba elitsha ulalo nalokhu kusa isenhlizweni yakho na uyazi na ukuthi umhlengi wakho uyaphila futhi wenza izinto zonke zisebenze ndawonye futhi mfowethu Branham ngihlezi lapha ngilindele umzila womkhuleko uNkulunkulu usebenza lokhu khona kanye esenzela okuhle kungani umfana lowo omncinyane oligugu ngolunye usuku watshaywa waba isiphofu lapho ezalwa ukuze uNkulunkulu athole udumo futhi agenqule idolobho shebeni uNkulunkulu uyakwazi lokho akwenzayo uNkulunkulu uyazi futhi uyasibeka esilotheni ukuze asitshengise inkazimulo yakhe ngakho kulokhu kusa ngithi lokhu ngani emva kweminyaka engamathumi amathathu lanye yenkonzo emva kweminyaka engamathumi amathathu lanye yokuvivinywa kwenkundla ngifuna ukwenza ubufakazi bami kulokhu ngike ngabona ukudaniswa ngike ngabona isikhathi engacela sona izinto futhi ngakhalela izinto futhi ngacela izinto futhi ngehluleka ukuzithola kodwa nxa ngingalindela ngokubekezela kuNkulunkulu khonake Ngiyakwazi ukuthi usebenza khona kanye uphuma kuqondile khona kanye wenza khona kanye into eqondileyo lapho ilahlekelwa ingane yami uSharon wami omncinyane nga leyo kwakuyinto eyangikhubayo ngathi kungaba ngokuhle kanjani lokho kungaba ngokuhle kanjani futhi izinyanga ezalandelayo lapho ngimbona emile lapho ebuhleni bonke benkazana encinyane ekhuluma kimi emile eceleni kwaleyo nqola endala ewohlokileyo lapho ngaba kwazi ngabe waphila engabe wangena kokuli uNkulunkulu wamthatha lapho esasekuthakathaka futhi ehlabusa ngiyazi ngizambona njalo ngiyazi ngizambona ngiyakwazi ukwedlula ithunzi lokuthandabuza ngicabanga ngomkami weminyaka engamathumi amabili lambili ukudala ethethwe engasilutho inkazana nje umama omncinyane lapho lapho amaphepha esipha izihloko lapha umama omncinyane ohloniphekayo ufile nje Oh, yopha kanganani inhliziyo yami, angizange ngibe kwazi ukuthi ngenzeni. Kodwa lamuhla ngiyazi ukuthi konke kwakusebenzela ubuhle bami. Ngiyazi impilo kwakufanele icholwe futhi ichilwe futhi ibandezelwe ukuthola lokho okuphakathi kwayo okuyikho phandle. Kwakulo Branham omnengi kakhulu phakathi lapho okwakufanele abandezelwe aphume uNkulunkulu engakazazakalisi. Kwakulobuneni bakho kuwe kwaze kwathi uNkulunkulu wakubandezela phandle ngezivivinyo, futhi lapho lokho kubandezela kusiza kunzima. Kodwa emva kwesikhatshana izibhakabhaka zizakhanya. Khona-ke uyabona injongo kaNkulunkulu. Khona-ke umemezi, ngiyazi umhlengi wami uyaphila, futhi osukwini lokugcina uzabuma emhlabeni lanxa impethu zesikhumba zichithiza lumzimba. Kukanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu. Lezi zivivinyo ezincinyane, lezi zinto zingokwesikhatshana futhi ziyachabalala njalo zedlule, kodwa zenzelwa kuphela ubuhle bakho. Asikukhumbuleni lokho ukuze uNkulunkulu athole udumo. Asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana. Ifuna ukubuza ngaphambi komkhuleko, kungaba khona lapha ungathanda ukukhunjulwa elizwini lomkhuleko singakavali. uNkulunkulu akubusise. Bangaki phakathi lapha abangathi ngifuna uNkulunkulu eholeni lokuvivinywa kwami khathesi, oko ngipha isehlakalo esitsha okothi ngingaphuma ngimutsha njalo. Phakamisa isandla sakho othi ngifuna lokhu kube luvuko kini, iPhasika oko ngivusa emathembeni amatsha, lamandla amatsha, impilakahle entsha, lentokozo entsha. INkosi ilibusise bantu bami abathandekayo. Oh, uNkulunkulu wethu nomsindisi wethu, silokuthokoza kuwe ngaliphasika ngalokho ekuchoyo enhlizweni zethu, futhi ngokholo ngaphetsheya ngayo, ngaphetsheya kwelizwe siyabona okubuya kwenkosi uJesu njengoba ezenza ngokwakhe, alungiselele khathesi egqoka izembatho zakhe zobukhosi. Futhi ibandla liyagqoka umyeni egqoka isembatho sakhe somtshado kulamalungiselelo ukuba lomhlangano omkhulu masinyazana. Lesi isilotha asingeke sime ukuze kube nini lanini, lapho sisizwa abantu behleka besenza inhlekisa futhi besibiza ngalelo bizo lesigcono labagiqili abangcwele, futhi besenza inhlekisa futhi besitsho ukuthi azithathi kahle engqondweni. Oh, akungeke kuhlale isikhathi sonke Nkosi, kodwa kasibe njengoJobe sibambe ubufakazi bethu, asibe njengoDanyeli ebhalwini lwesilwane, kumbe abantwana bamaHebheru esithandweni somlilo, kumbe u-Abrahama ehambweni lwakhe. Sisize, oh Nkosi, obuma siqinisile, size sibone leyo nto enkulu ithathi ndawo, lapho uphondo luzakhala futhi labafileyo uKristu bazavuka. Thina esisaphilayo sisasele sizaguqulwa ngesikhatshana ngokucwayizwa kwelihlo. Futhi-ke wozabuza leyo Phasika kithi, leyo oKristu ayikholisayo iminyaka engamakhulu alitshumi lesificamunwemunye edluleyo. Ngalokhu kusa futhi wathi, ngoba ngiyaphila lizaphila lani. LuJesu ofanayo lo owathathwayo phezulu esuka ngaphakathi kwethu uzaphenduka nje ngendlela ahamba ngayo, sizambona. Loba lonke inxeba esandleni sakhe, linxeba lonke lameva ekhanda lakhe, sizambona. Oh, ngizakuba mazi futhi ngihlengiwe ohlangothini lwakhe ngizakuma. Yebo Nkosi, inhliziyo yami ehawulayo lapho lumzimba wami obuthakathaka uqala ukugqoka phakathi komthwalo iminako nokushikashika kwesivuno sasenkundleni enkundla zokuvangela, futhi ukukhwela lokwehla lokungakhathali kwabachumayeli abalobukholo lokunjalo ngaphetsheya kwendawo labantu abahleka usulu lamandla obubi. Kodwa oh Nkulunkulu, ngolunye usulu siyeza njengo-Elija phansi emfuleni, khangela nganeno ubotshelwe kuso sonke isihlahla inqola yomlilo ezasithwala isihambise ezasihambisa senze sibe kwazi ukuthi lezi izilotha ngamaveyili kuphela ukusifihla kuleyo nto enkulu ehlezi phambili leyo nkazimulo enkulu. Masihlale siqinisile njengoJobe size simbone ubuso ngobuso. Masiqiniseke njengalokho inkosi yethu eyayiyikho njengesibonelo sethu ukuya eCalvary ukusilungiselele ukulethelwa futhi silethelwe kanye laye ukuthi kube novuko empilweni zethu. Sipe khona Nkosi makuthi nxa kusiba labahleka usulu lapha ababe njengoPawulu wasendulo owenziwa inhlekisa mabathole iPhasika endleleni yabo besiya ngekhaya lokhu kusa. Sipe khona Nkosi, siyakhuleka Nkosi ukuthi labo ababe sesilotheni sokubhujiswa isilotha somkhuhlane ukuthi leli kuzakuba lihola abazakhululwa ngalo ubusuku bayizolo. Ikhuluma kumfazi lo omncane phandle kuTireyla lomkakhe ukuthi kanjani ngaphetsheya ephonix esimilweni esini nalezo vukuzane ezinkulu zihlezi phezu lapho phezu kwabo futhi manje lamuhla uphilile ngokupheleleyo futhi ukahle futhi ingane encinyane elizakhuthwa inhliziyo yayo uhlezi lapha kulesi sakhiwo lokhu kusa ekahle ephilile umfana omncinyane oyisiphofu owake wahamba ebunyameni futhi engakaze abone ukukhanya uyahamba lamuhla futhi uyakubona ukukhanya kwemini futhi Nkolonkolo sikubonga okunganani ngalokhu futhi konke kukhangele ngaphetsheya kweveyili kulolu suku olukhulu lokuvuka. Sibe khona baba futhi makuthi babekwazi ukuthi izinto lezi kwakufanele zibe ngaleyo ndlela ukuthi lezi umfana omncinyane oyisiphofu engabona ukuthi umntwana omncinyane elohlupho lwenhliziyo enganika ubufakazi kwabanye. Zonke izinto lezi zisebenza ngalapho ndawonye kokuhle kulabo abakuthandayo. Konke kwenziwe kwenzeka kithi ngoba kwakulo yedwa owayelalela ekuvivinyweni, kwakulo yedwa owamela ukuvivinywa, lo wayenguJesu, lo owayelalela kangako kubaba kwaze kwathi ubaba wamvusa ngokusa kwePhasika ngoba kwakungenzeki ukuthi abanjwe ikufa. Ngoba angisoze ngivumele ongcwele wami ukuthi abone ukubola futhi angisoze ngithiye umphefumulo wakhe esihogweni ngoba watholakala ethembekile ehlala esenza lokho okuthokozisa ubaba. Nkolonkolo masihlale sithembekile endaweni yomsebenzi kungenani lokuthi izivivinyo zethu ziyini lenhlupho zethu loba yini makuthi senelise ukuthi kokuphela ngiyazi ukuthi izinto zonke zisebenzela okuhle kulabo abathanda uNkulunkulu. Sipe khona baba, siyabusisa abantu laba lokhu kusa ngezi kusiso zakho. Babuye masinyane bevela endaweni zabo baze eTabanekeli baze ukuzothola induduzo mabahambe ngekhaya kulokhu kusa lamandla kamoya ongcwele uvutha enhlizweni zabo behamba emgaqweni njengalabo bevela eMawuso besithi ngazi zange zivuthe inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni. Sipe khona baba, ngiyabanikela kuwe khathesi ebizweni lenkosi uJesu Kristu, amen. Ukulungile mfowethu Nevai. Futhi manje khumbulani izinkonzo, asiyikuba lamakhadi okukhulekelwa lokhu kusa ngoba lokho nxa singaba lamakhadi okukhulekelwa ingqe kuphela ngibamisa lapha laba bantu njengalokho ngiza kube ngilokho ngithembele phezu kwaleso sipho. Kufanele ngibe le ndawo ngize ngibeke lokho eceleni lapho engingahamba khona phandle lapha futhi ngiyesaba ngikhangeleka ngisesaba futhi ngiyesaba ukuthi ngiza kwenza iphutha. Ukwehlulwa ekulweni ayisikho kunqotshwa empini. UPatton wehlulwa ekulweni kane nganyana kodwa akazange anqotshwe empini kunjalo futhi singehlulwa ekulweni okuningi futhi kodwa ngasikunqotshwa empini. Ngizakwenza amaphutha amaningi kodwa angiyikulahlekelwa imbangela uNkulunkulu wayipha futhi uNkulunkulu uzayinakekela kolugcobo. Futhi manje sekuyisikhathi ngiyakholwa ihola selifikile futhi sengiqala njengoba kuyiphasika lolu suku ngizahamba ngihambe ngalapha njengalokho ngikwenzile lapho ngikhulekela abagulayo futhi nxa ngingakulugcobo kuyinto okufanele yenzakale ngaphakathi kwami kangiyijwayelanga kangako ibuya ngendlela enjalo mhlawumbe ngingehluleka ukuyibona kahle kodwa kufanele ngiqhubeke ngisiya kiyo ngize ngibe yazi isikhathi sonke ngakho lolu koza kuba lusuku engizazama ngalo ngomusa kaNkulunkulu inkosi ilibusise manje mfowethu Neville 40 inkonzo zizaqala ngehola lesificamunwe munye lengqenye mfowethu Neville.